izakhamizi zinqineka njengempilakahle yazo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lowe-typhoid emizini ebalisa eGlenora, iHopley kanye leBudiriro. Umkhuhlane lo uqhamuka kanje ngesikhathi sezulu okuletha ingozi ngamandla ikakhulu ebantwini abasebenzisa amanzi aphuma endaweni ezingavikelekanga. Imizi enjengemavuku ibiwa ile minyaka ingatholi amanzi ezimpompini, kuthi ikhansili le isitshele izakhamizi njalo ukuthi kuzakuba lokusilela kwamanzi ngenxa yokuguga kwempompi ezisetshenziswayo. Iningi lezakhamizi selithola amanzi ezibhoraneni, okunzima kakhulu kulabo abasebenzayo. Amanzi la asithengiswa lapho abasakhulayo bahlawulisa khona idola ukuya kukha amalitha angamashumi amabili. Isakhamuzi unkosikazi Edna Shikomo oyemavuku uthi bona abasebenzayo akula bangakwenza ngaphandle kokuqhatha bonaba abahlawulisa ukuya kukhela amanzi, ngoba bengenza kanjalo bazabulawa yimikhuhlane.
Ukungabi lamanzi endlini kwenza abantwana bedle ngezinye izikhathi bedle izithelo kumbe bedle ukudla bengagezanga izandla uma wena mzali ungekho. Njalo isikhathi esiningi ungananzelela lapha elokitshini lethu ngenxa yokusilela kwamanzi sokulabantwana asebegula umkhuhlane wesikhumba owuthelelwanayo, okubangela ukuthi abantwana sesize sigcine sithi kungaba lo mntwana lomkhuhlane wesikhumba angayidlala labanye abantwana.
Isakhamuzi umnumzana Benson Swela uthi akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lomkhuhlane, udubo nje iziphathamandla ezingaqhakathekisi impilo kaZulu.
Kumnyaka ophelileyo uhulumende ungathi usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimota, kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe. So kulokuningi kakhulu esingathi yi-misprioritization.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi, ukungavuthwa kwezibi wenza kuhle kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke indawo yonke, okuyikho okwenza bahlalele evalweni ngempilakahle yabo.
Kuyahlupha, impilo yangkhona vele iyahlupha, because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi, yenza imkhuhlane because abanye abantu bacine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana lema toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbezi uthi kuqhakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi, njalo baqhakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla.
Kuqhakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana bele qinisa ukuthi khona enyangweni bagqokile, njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini, ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi, especially amanzi ayebe hlale ku-one ndawo. Sibananzele ukuthi lalapho besidla futhi sibe leqinisa ukuthi bagezile izandla. Ingcekeza kumele simeke sure ukuthi khona nxa izibi zethu sizibophele emaphepheni lapho zingakathathwa.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi ikhansili idinga ukuzinuka amakhwapha ukuze inike izakhamizi imfanelo zazo, hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
Singahamba endaweni ezinjeyabomavuku kubodzibarasekwa kubokhwazana, sathola ukuthi bakhona asebefika 65 years abangela msebenzi baphi imali. Ukhansil ucine sebavalela amanzi, xa sebavalela amanzi yikho abagcina bethola khona imikhuhlane eminenginengi. Kanti ukuthi uhulumende uzaqalisa lo msebenzi wokuthi ancedise umunicipality.
Okhangela amalungelo oluntu umnumzana Khumlani Maphosa uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqakathekise udaba lwamanzi, ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selikusimo esibi njengomnyaka owaqhamuka ngayo uhlobo lwesifudo olekholera.
Ngikhumbula ngomnyaka wekholera, kumele sikhumbule ikholera liyana, ngoba ama-conditions adala ikholera lokho ekhona nanamuhla okuthi kungenza ukuthi ikholera lana njani iphenduke futhi. So izinto kumele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqakathekiswa.
Ikhansili yeHarare ithi iyakhathazeka ngokuqhamuka kwe-typhoid ikakhulu eHopley, esendaweni eseduze lebizwa ngokuthi Mbuzi, lapho okuthengiswa yonke impahla kanye lokudla okulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane ngamandla. ithi ngaphandle kokuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo kumele njalo kumiswe labo abapheka bathengise ukudla kuyo yonke indawo okuyabe kungahlolwanga lokuhlolwa. Lanxa isisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo kulilungelo lomuntu wonke, amadolobho amaningi ikakhulu eleHarare ayehluleka ukufeza lokhu. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.